uthelelo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Zifiso Masiye, sikhuluma ngamalobolo. Baba Masiye, kunjani?
Yebo, Radube.
Siyabona ukuthi abantu kulezi nsuku balobola khonapha ngekubo Zoom lezinto ezijiyeneyo. Akutshela ukuthi sizokuthokozanda ukuthi uwenze khonokho. Kuyabe kuhamba njani khonapho nxa ukuZoom? Umkhwenyana uyabe ngaphi, lo mntwana uyabe ngaphi, njalo wabebiza mbani?
Khona ayisiko obekukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko, kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso kuzamela sisebenze ngesilakho. Ukuze ngesidingo sokulobolisa ngeZoom, sebeqedethwe umnyaka abantwana besibikela ngapha langapha ukuthi bazama kwakha umuzi, bezama ukuqhuba isintu, basihlonipha. Kabazange bendisane, bazendise, abazange bakhethe umasalisane. Abonananga intombazana ukuthi lapha ekhaya ujaha uvalelwe lubhubhane le eGoli, udadewethu okunguye okumele ayiphendule ayihlokoze imbiza yomtshato walaba ababili, laye uvalelwe le elize England. Abakibo kajaha labo bachithachithakeni, abanye bale Mondoro, abanye baseHarare, abanye labo baphetsheya. Ngakho ukuthi sibonane ubuso ngobuso njengomkhuba kunzima kakhulu, njengemuli ezimbili ezithisa ukuphenza kumbe ukuphendlela abantwana omuzi wabo. Kulapho-ke okungena khona iZoom.
Pho-ke bekusebenzeka yini?
Sizamile ukulondoloza ngayo iZoom konke esingakulondoloza, ukugcina the fundamental integrity yesiko lokulobola nganxanye. Kodwa nganxanye sisebenza ngesilapho nowanjilo incingo labomabonakude, ama-cellphone, WhatsApp, laptops, ukuqhubekisa impilo zabantwana phambili. Njengomkhuba ngikhethe uSodomu okhaliphileyo engimthembileyo, omaziyo umntwana omkhulisileyo ebanganeni bani ukuthi akhokhele umsebenzi. Ubexhaswe ngumfowethu oligqwetha, bencediswa ngunina omncane wentombi. Ngakho ngekhaya engathi yiZoom station number one. Unina omncane loyise omncane abayibo abazi kahle kahle ngalaba ababili abathandanayo, bebeyibo abaqoqi abakhulu engathi ngama-coordinators e-Zoom meeting. Lawo wonke umsebenzi nje okuhlanganiswa kwalaba ababili, bona-ke bebesewitbank eMpumalanga eGoli, ebengathi yiZoom station number two. Uyingcwethi-ke uyise omncane entweni ze-information technology yakoZoom labo. Kube lula kuye ukuba nguZoom host lokusihlanganisa sonke. Umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in-between thina labakhwenya nge-WhatsApp, ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona. Ubabakazi ube kuZoom engathi yiZoom station three eLeeds, England. Udadewabo omdala laye bekuZoom station number four eUmonde eGoli. Abakhwenyana bekuZoom station number five eRustenburg, njalo njalo. Kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke.
Hayi-ke lomhlanje isikhathi asisavumi, sizaqhubeka silo mnumzana Zifiso Masiye yena olobolise kuZoom. Ngilalele usidaba lolu ngokugcweleyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena, owangusenziwe.